indaba yemfundo le iliziko elamaseko amathathu kulomzali kulomntwana kulombalisi ukhona lapha okugcege khona ukwenzela ukuthi abantwana laba abazi baphume lamaqala kulezikolo eziyisithupha. Imbangela engaba nkulu abazali kumele kube yibo abafuqa abantwana babadingelela khonoko okufunekayo nxa besiyafunda into ezinjengamabhuku babona ukuthi laba balisi abakhona bahlala ezindlini ezifanele ukuhlala abantu ngoba isikolo ngesabo amatitsha abuya ayedlula kodwa bona abantwababo yibo abahlala khonapho ngoba lanxa abantwana sebephumile abantwana babantwababo labo kuzamele bafunde nabo futhi ukuthi abazali lomphathi isikolo kumele bahlale phansi babone ukuthi abantwana nxa besiza esikolo bathola imfanelo efaneleyo yini. Xa uzingwalo ezisilelayo kukhuthazwane kuthengwe lezo zingwalo. Xa ababalisi bengasiwo labana abaqeqeshileyo umphathi isikolo nguye olomlando ukuthi asukume aye emahofisini ezemfundo ayekhuluma akhalaze ngamatisha aqeqeshileyo abalezithuba zokufundela ukufundisa. Abazali bangayekethisa bayekele abantwana lova bengaya esikolo endani abantu abayesikolo ukuthi zabahambe bayedibha kumbe bayengaphi umntwana ngathi athole nje dlala engenzi lutho. Abazali balo mlando ukulandelela abantu ababo ezikolweni ukwenzela ukuthi bathi bematheni lina matitsha umntwana nami lapha kabhalanga kwahamba kwathinithini. Umntwana uvele umntwana kumele uhlale phezu kwakhe izikhathi zonke ngoba abantwana laba uze baphule ithanda sibili futhi kukhona owayevele elele emsebenzini okwamela wenze. Ezinye izikole lezi zikhathana kazifinyeleleki masinyane bayalala khona le abezemfundo ukuthi labo bayasilela ukuthi bahambe bayibone ukuthi abantwana bafunda ngemfanelo yini lamatitsha akhona enza umsebenzi ngendlela na.
Izikolo lezi ezivalisiweyo zingabe zikude kakhulu kulalapho abantwana abahlala khona emzini yabo.
Izikole ezindala futhi zona lezo ezivalisiweyo asozikolo ezintsha. Izikolo sibili eziphakathi kwabantu ngokwazi kwami njengoba ngake ngaba ngumbalisi wababalisi ecollege sasihamba silandela laba ababefundela ububalisi ezikolweni zabo kutho ukuthi yinto nje ephunyukileyo laba abakhangeleyo osekuthiwa ama-inspector okumele bahambe besiyazikhangela izikolo inxenye ngenxa yokuthi abalazi imota babala amafutha ezimota ngoba labo ababalisi bafuna ukuthi bakhangele ukuthi benza kuhle umsebenzi wabo na.
Izikolo lezi ngezisemaphandleni singathi abantwana laba balamba kukhona okunye ongabe kusengezelela.
Kuyaziwa sibili ukuthi okunye sibili kungaba yindlala ukuthi abantwana kabazuzi lutho. Singathi ukuthi emadolobheni bayasuda kodwa abasemadolobheni imvama bahlala labazali babo babazalayo. Kuyabe kungakhangela futhi engxenye emakhaya laba ngabantwana abahlala labogugu labokhulu abangasela mandla ukuthi babakhuthaze kakhulu ngendaba zesikolo. Imvama zafuthi emakhaya abazali babantwana basemadolobheni bebakubo South Africa abantwana bahlala labogugu labokhulu zababakhuthaze ngendlela efaneleyo ukuthi abantwana laba babonakala ukuthi bahamba esikolweni.
Isikolo sePortland bonke abantwana bapasile.
Portland isikolo esiqavile esiphezulu kakhulu nesabantu nabane izikhumukane abenelisa ukubhadala izimali eziningi njalo nabantwana abafundiswa kuhamba balutshwane owenza ukuthi umbalisi obafundisayo abe lethuba lokulandelela umntwana ngamunye ngamunye. Hayi khona lezi ezinye yafuca abantwana bengamashumi engxenye amane utitshe munye ngamashumi amahlanu abanye bafundisa amagrade amabili ndawodwa amakhombozi class abasweli lutho entweni zokufunda laba bantwana baseportland.